Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanuno kawande. Lingali fuga njani zulugandaba. Hola mgena emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 29 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lanqali ngotshiwe ukhetho lwegogwe kabuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
Kase ngicela ukubana ke isupporteji yaphakama njalo abantu balethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siyaphambili siphakamiseke uzulu.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga.
Udlakela lolo lokukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho kube kusenziwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela.
Abesigaba sebulilima lapho okuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ngeviki ezayo. Bathi ibandla leZANU-PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho.
Njalo futhi into engiyesaba kakhulu ikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo eMpandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance, kusase-MDC Alliance wacatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanqali ngotshiwe ukhetho legogwe kabuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Spencer Chuma webandla leZANU-PF uthole amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10,727. Kuthi umnumzana Costin Mugudi owebandla le-CCC wathola amavoti azinkulungwane ezine 4,800. Lesi sihlalo esasivele singesebandla leZANU-PF. Isilinganiso samavoti atholwe yibandla leZANU-PF sikhwelile kula leso esawatholayo kukhetho lomnyaka ka-2018. Kodwa ibandla le-CCC lithi ibandla leZANU-PF lisebenzise udlakela ukuthenga amavoti lokwethusela. Ke sizwe ingxoxo enziwe nguGibbs Dube weStudio 7 lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Njenge tipu sifuna ukubonga ama-citizen egogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani iZANU-PF ifuna ukusebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthi sosabhuku ukubana bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana siyegampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes. Kase ngicela ukubana-ke isupporteji yaphakama njalo abantu balethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siyaphambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 nakweyinye iminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu balethemba njalo le i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokusivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le-free playing field. Kuyinto-ke okanye silungise free ndaba yama-reform sikhuluma-ke labantu basesadiki le-African Union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 kulungise-ke indaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota. Sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye, ibandla leZANU lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade lukhona. Liyakhala nje
udlakela liyazakala, amajenali atshaywa, abantu bethu balinyazwa. Asonto yokukhalakhala into esegqekeni ukubana iZANU-PF nxa isifake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela. Yikwenza kwabo, siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents. Baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betshaya abantu hafulive lokuti ukuthi vikwenzwa kwabantu bezani kodwa thina lokho sizokuthi mise kubana kube nemguquko elizwe.
Pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu?
Siyaphambili sadeclare sethu ngamapeace ambassadors ukubana kulungiswe indaba yokubana ke abantu bethu ke ivikelwe ikakhulu ke emaphandleni.
Yini la amapeace ambassadors?
Ngabantu bethu ke azabe bekhedithi ukubana ke kube lokuthula njalo ke lokubana ke izandu zethu ingasebenzisa i-violence emakhaya.
Alo ke ngomnumzana Gift Ostalos Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule, saqala ngokumbuza ukuthi bathini ngodlakela oluthiwa lwasetshenziswa kukhetho lolu.
Gandhi, Nomzana Gandhi, udlakela lolukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela. Kade simpumela yokhetho siphumile abantu sebekhuluma ngodlakela. Hayi lokho Gandhi ingoma yabantu laba eyasuku zonke. Ingoma yabo yasuku zonke, vele ingoma yabo ngiyasuku zonke. Kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala, ikakhulu lapho balahlekelwe khona bahlezi bekhala, bengadobha kukodwa laphana, hayi bagijima bathabisi babe bahle bebe njana. Laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu. Ingoma yabo yasuku zonke le.
Manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala egogo?
Kuyajabulisa kakhulu Gandhi ukuthi ibandla lethu lezana uPF liwinile ukhetho egogwe kuthi kuma by elections lana adlulayo ibandla lezana uPF la gaina ama seats esikudalele le parliament. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi phambili lapho siyakhona lakho kuza kuba kuhle njengakhona oko esekubonayo, mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu libhizi kathe silungiselela ukhetho. Okumangali okuqhakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho ngendlela balulekileyo kakhulu ngokuqhakatheke kakhulu ukuthi ibandla liwine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu. Kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilo elalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe. Ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyaka ozayo.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulunywe ngabanye laba abe-CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali ukuthenga abantu lokunye okunjani?
Ngiyathaba Gandhi kade esuzu kuphendulile ukuthi abantu laba be-CCC laba omakhala bengatshaywanga lakati anje kade sebekhuluma ngokuthi abantu ade bethengwa kuthengwa amavoti kwenzwani. Lapha sokuyangisa lokho kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuna ukuvuma ukuthi bayehlulekile, abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lo. Ngokunjalo nxa sibekade baqale bethi akulodlame kade sibephinde njalo bethi bona abantu bebethengwa i-vote buying yena le bakhuluma ngayo. Hayi abantu laba ngathi nxa usuhlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwana akusadleki okuyinto kwakho. Akusadleki hayi la unje ambontu yakule uyakwanisa ukuthi ukudle khona okuyinto abakukhiphayo. Sokutshengisa nje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni, baliduhisa abantu, babatshele ukuthi kukhona okungcono ngawo. Akulalutho vele ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele.
Alo ke ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezana uPF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abesigaba sebulilima lapho okuze kwenziwa ukhetho lwama-by elections ngempela sonto bathi ibandla lezana PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho. Ngesizwe amazwi esinye isakhamuzi sebulilima.
Ekuseni ngithe uma ngisebhavini ngisageza ngezwa abantwana bethu kulabantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orihtly batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubabunyathi uthi ungu-chairman wezanu ewhati ku-ward 16 elo sebhuku wethu owe-village 23 uyinani ncube kulo baba usebhuku we-village 25 uthi u-richman moyo uthi ungu-chairperson kuprovinsi yezanu PF belabo mama abangukulo mama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabe ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona khona ngabantu bezanu PF laba ahamba lawo balande mina bazoxoxisana lami wayesenikeza omunye umama yena lo wathi behamba laye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe unguhulumende ukuthi bebuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa ukuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana mbona ukuthi nza kuyahlala ngapi okungela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze ngikufunayo njengalokho ngingumabhalani kasebhuku we-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalala yakhe wama-minutes ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku mbanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapho ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba nihlala ngingedwa ngimfela okazani laba bekhaya hlezi labazukulu bancane so anything impilo yami sisengozini loba nihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlalanga ngenxa ukuthi bangilande bengu-6 so kungilanda kwabo mna kangikwazi ngoba bathethe ibizo lami ngabanika ibizo lani bathi ngibona ukuthi ngimanga yikho khona lokho angazi ngicela uncedo ukuthi lingangincedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngithini njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacatshayo empandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance kusase i-MDC Alliance wacatsha babuye abantu bezani bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba yikuhamba kuze kube lalamuhla so lami sendihlezi nisevalweni ngoba bengangilanda bezonthatha ngendlela abangenele ngakhona ngubaba u-richman we-25 ungusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlala e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba so laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacatsha anytime
leso ke isakhamuzi sebulilima ebesixoxa le-studio 7 ecingweni sikhona le ebulilima lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni se-Matabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo osesigabeni sakhe phambilini kokhetho lweviki yonale impelasonto.
Babo Gandhi Slesimanga ngikhuluma nje ngisebulilima West kuward 14 lapha esama by-election sibona imihlolo ibandla lokwehluleka izano PF libele lomhlangano Friday eklinika Avelina Minister of Education ufike eklinika leklinika yeMalaswazi eyiyo engakavulwa kodwa eseyakhiwa ufika lapha ubiza i-committee yeklinika uyabathethisa ethi yibo ababulala ukhansili wabo webandla lokwehluleka abazanga bephendule bathethiswa kuthiwa bangabathakathi nxa ngihlangana labo e-committee leithi kimi okusimangazayo ukuthi la bantu bayakhampena kodwa bayasithethisa bedithe sibulele ukhansili ngoba besibone siyathende umhlangano we-CCC ngikhuluma izolo ngesaturday bebe nomhlangano eSwazi Secondary School eMalaswazi Secondary School lapha abahlabe inkomo bathe ngokuhlaba inkomo basebeqala ukunikeza abantu inyama kube kulama truck avela kwezinye indawo ebulelima e1 tshela ama youth okusimangazayo ukuthi abantwana besikolo laba kade bekhona kade beholiswa ama computer banikwa ama computer kuthiwa khona ngabantwana besikolo okusimangazayo ukuthi kambe banganika abantu amakhompyutha abantwana besikolo izikolo zivaliwe beze banikeza ngoba befuna ukuvotelwa esithi i-vote buying abantu bemalaswazo kuward 14 bayakhala ngoba i-candidate experienced Dube onguye ofakweyo ngumfana ongela muzi ngumfana ongela mfazi ngumfana ongela nkukhu ngumfana ongela even umangoya umfana lo ukhona emalaswazo isichazwe umfana ofike ezenza igalufu likayise yena ukuzalwa ohlala eChehanga hlala eChehanga nje umuntu uthi ngemva komsebenzi lo ngemva election uzabuyela eChehanga so abantu into bayakhala ukuthi awukambe sizamvotela njengokhansili wethu ngaso zenza idevelopment uyabuyela kibo so okusimangazayo ikhona lokhu indaba yevote buying sithe abantwini likulungile dlanini inyama ithatha amakhompyutha nalawa ngoba injalo izalo yevote buying but ibandla lokwehluleka sebeqalisa ukuhamba bethethisa abantu Avelina wacotha amateacher bekhuluma ngelungelo labo lokuthi imali abazithola ziphansi.
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini isihlalo webandla lesi si esigabeni seMathepeleland South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele News Hawk lilodaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe esithunjiweyo ngabahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria. Umnumzana Charles Choko ngumlimi esigabeni seKaduna nguye othunjiweyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unobhala webandla leZanu PF umnumzana uBethe Mpofu ukwele Botswana emhlanganweni walelo bandla ele Botswana Democratic Party elilo elibusayo lequla lebandla leZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani njani bantu bestudio 7 anikhuluma no Prince la u Prince wase manje ngamanje usejobisi isizwe wethu ya ezalo kids endaweni yase kids ngicela ukuphendula la bantu abalokho be busy with MRP umqondisi what ayikelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo asebenzela abantu bakubo abanaba ke labo babo bakhe ungafuni MRP akathule bafethu akathule thina simthatha isithandi njalo MRP yamosha imoshi nyakithi uthi nizosupportana lento engingayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lowo muntu kathi sahlukunyezwe labo bantu labo bafethu ke lisixolele ke lisixolele ongafuni MRP akathule lisixolele bafethu MRP siyithanda thina siyamthanda futhi umqondisi asidingi nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi hawu sorry.
Salubonani 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 ku Studio 7 lingabe lenjani ndacela bakithi like libale lati aweta ama audio Ezra Chisa Spanda balanini phela aweta ama audio lingabe lenjani balaleli bonke be Studio 7 besicela abantu benkosi sambeni nisiye vota sonke sibe ngaphansi kuka Chamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazo register siregistila sambeni ku Chamisa siye mvotela sike sichiye le imam bale imamba emnyama le sike sithiye ababandezeli sibachiye sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhulula onguye wathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngeground uthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana la uNkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhuluma phezulu kobuhlungu bamandebele ukuthi bazwanjani ubuhlungu. Ngiyabonga.
Ye linjani kustudio 7 bakaleli labasakazi bonke. Ye siyayibona indaba yegogo kawuyoni ngale. Ye bagida bakholisa sibila bakhona ngale abalombono ukuthi bawinile. Kodwa hayi balugidela udubo, balugidela bazalukholisa udubo, bazalukholisa udubo bezokuthi abanye abantu sibabone betshaya bebulawa. Ngoba ukutshaywa uyatshaywa namuhla uyokufa ngomnyaka ozayo. Kona vele sibili abantu abasemnyameni ngababoni basemnyameni alibana ngabantu bayabona ukuthi basemnyameni ngaba kubona kwenzakala eGoli ngabantu ababo labantu abalokhu belinde ukuthi abantwana basegoli phezu kodubo lolungaka akulusizi bantu bakithi nxa lisafuna ukuvotela ingqubekela phambili yalokhu esikubona ngalolu alibani nxa ingqondo zethu ziyaguquka kakhulu bantu abatshayi lokhu liphethe amafoni lingafuni ukuyavota lisithi uvotelwane liza kufica zokuphekiwe phambili okunzima kuphekwa yilaba abadala abangaselambono asebediniwa abalokhu bevotela into engahambiyo. Hayi, kuyadanisa lokhu, kuyadanisa lokhu. Kungelani umfana kokodlalo wekhuluma. Ngiyabonga.
Linjani basakazi baka Studio 7? Mazimbahwa mahle athanda ukuthula azondi violence.
Linjani Studio 7, awudlakela lolu ufuna ukufunga segogwe lolu lunzima ngoba hey siyabona iCC vele yena iyakhokhela ibandla lezani PF selisesaba ngeCC le. Hayi ufana lochamisile power ngoba abantu bezani PF bonke athe sandihlangana labo abanye ngikhulumisana labo bathi hayi ufuchamisa lo ufunga usithathela umbuso lo singambhayizela lizwe liyahamba la. So ngcono senze udlwangu kwezothi lizwe lingaphunyuki. But ngasikhanya thina sifanani lizwe leli kathi liyaphunyuka ngenkani ngoba hayi ufana lo chamisa abantu abaningi vele bakhuluma ngaye emadorobheni emakhaya besiqhuma esihamba khona vele bathi CC yiyo abayivotela kathi sokwezani sokuphelile kibo basakufuni seberoje kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani kuStudio 7. Linjani? Hayi thina siyaphila, siyaphila. Linjani khona ngapho? Abasakazi abahle bahlethile indaba ezimnandi. Sakazi abahle ukhulumayo ngithusana sebutswana.
Aw ningabe ninjani Studio 7 basakazi nabalandeli bomsakazi. Hey sikhulume ngendaba kaMC Limpompo othi abantu beZimbabwe kwamele bayelashwa kuwo. Ukhuluma iqiniso lo mama and iqiniso okwakumele likhulunywe even ngupresident uMbeki kusaphila uMgabe uZuma ilinaye ubaba uRamaphosa. Bayisapote kakhulu iZimbabwe, bayisapote kakhulu iZANU PF. iZANU PF ibulala ilizwe ingahlonipha amalungelo abantu. Into yobuhlungu lento ikhulunywa ngomuntu ongumama ikhuluma komunye umuntu ongumama odinga usizo kodwa ke abantu bangomama baziwa njengabantu abanothando, abantu abanesineke, abantu abanozwelo. But le la magama akhiphe lapho kumele ngabe akhitshwa ila ma president esengikhulume ngawo before baba strict kakhulu kuzani PF ngabe izinto azifani nalokho okuyikho khona namhlanje. Ndenye into engifuna ukukhuluma ngayo le ndoda ethi yona lo MC si udelele i-government. Labana abantu akusiwo abantu bokuhlonitshwa labana mfowethu. Endingathi uyakhumbula babulala amaNdebele mabaqeda baxolisana bona bodi Harare. Manje abantu bagcwele indawo yonke umhlaba wonke ngenxa yokuthi abahloniphi amalungelo omuntu abantu. And even igazi lakhe ubaba lo washona e-Deep Sloot Elvis Nyathi lisezandleni zabo abantu laba bezani PF. So singakubalisa nje kube kuningi but okusalayo ukuthi nje abalihloniphi ilungelo lobuntu and abayazi ukuthi lento sebeyenze for more than 40 years and thina ezabantu bezimbabwe ayisiphathi kahle. Ngiyabonga ngalokho.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Yazinyanyile ngikhona la ngulo baba bathiwa ngucharumbira lo wezanu PF uthi yena ngegokhwe ye-MDC yabe-CCC yibo abayenza umsindo. Sicela ungazosinyanyisa wona baba ungazosijwayela kabi. Libuya lizoyenza umsindo libona nisalivotela yasilivotela kaze lisitshaye njani phambili ngochamisa phambili nge-CCC yazoyanyanyisa umuntu oqamba amanga egcekeni egcekeni nto mdala ongangawo. Sinyanyile thina.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Abahlali bebhinga bathi bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende elokuphutshisa inhlelo zokwengezelela amagagasi kulindawo ukwenzela ukuthi benelise kulalela eminye imisakazo njengoba iStudio 7 kuyiyo yodwa ebamba kuzo zonke indawo. Ngolwesihlanu olwedluleyo umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Kindness Barata unikeze isigaba sebhinga imitshina yokuvuselela amagagasi kulindawo. Ama digital set boxes uphinde waphawula ngokusemthethweni umsakazo wethasumpuka owathola imvumo yelayisensi yokusakaza kulindawo. Waphawula njalo ngokusemthethweni ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana kudakwashe Mavula Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu PF eBhinga yena othi iningi belisenelisa ukulalela iStudio 7 hachi iZBC ngakho sebezazi kethela ukuthi balalele iphi imsakazo.
igama ngumnumzana kudakwashe Musaka onguye ongushado member of parliament oweza no PF ebinga north lawa ama set box abanye bengafuna ukuwa thatha bethi ngama decoder akwanisa ukuthi umuntu ebone iZTV yakhe kakuhle ungela even lamashawazi ayancedisa sibe indawo ebinga ngesingisi bathi it's a welcome gesture ngoba nje isikhathi sonke bekuhlupha ukubamba i-transmission television le-radio ebinga yazama i-transmedia yona ebona ukukhankaswa phansi kwe-ministry ye-information and broadcasting services ukufaka ama-airwaves awe-radio kodwa hatshi awe-TV kube kusehlula into sibile emangalisayo into sibile kade siyikhangelele abantu bebinga sikhangelele ubani abantu labo sebezabona iZBC abantu sebezalalela ama-ZBC broadcasting radio stations isikhathi sonke lesi abantu bebelalela istudio 7 ikakhulu ngoba iyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezebinga kwezinye indawo yebo ngokubamba i-FM kodwa ibihlupha sibile okumangalisayo so kathesi abantu bedinga balaleka kakhulu iStudio 7 lokho kwenzakaleyo sozenza ukuthi labo bebe lokhetho ukubana bafuna ukulalela iphi i-radio le-TV station
kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho
le yiprogramu enhle okumangalisayo singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba yiprogramu ebamba abantu abatshiyeneyo ebinga abantu be-TCC abezanu PF ayikhethi yiprogramu yokunceda abantu bebinga njalo ayiqalanga namhlanje ibisilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-set box abo okwakhathesi yikho nje uminister wethu minister of information and publicity uMamuseni Kamondi Mtanga eseyilontshile ukuthi hhayi iministry sizafaka ebe maningi ama-set box ebezamile babona ukuthi hhayi ayasebenza so lokhu ngike sithi ngokwenzela ukhetho hhayi ama-programs kahulumende ayenza sikhathi sonke abe evele ekhona bebelontsha njalo i-radio station ethiwa iTwasumbuka FM
lo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF ebinga wabekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebinga
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi isikhathi yiso eselomona isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwe lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingazilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.